Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Lanxa abakubutho belandula imibiko ethi bakhona abanye babo abaphatheke kwezombusazwe, inhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso ecubungula ngezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute, ZDI, ithi ngempela bakhona abakwenzayo ikakhulu esigabeni lapho okwaxoshwa khona abantu abaningi abe-G40 kuZANU-PF. Amapholisa aweZRP axwayisa abancintisayo kukhetho lwalonyaka ukuthi bathiyane lo mkhuba wokudabulela abanye amabandla ezombusazwe ama-posters abo. Udubo lokusilela kwemali eZimbabwe lokhu kuqhubekela phambili lapho abaningi babikwa sebeyithenga lokuyithengisa ezidaladeni, pho-ke amabhanga asisebenza na? Abebandla lenkozo e-United Methodist Church abadabuka e-Ohio kwelemelika sebethuthukise impilo yabantwana basemzini we-Kensington ngokubakhela isikolo esihle esilogesi lesigaba se-Science Lab ese-MCZini Secondary School. Kwenziwa umhlangano wokukhumbula imisebenzi kamoyi owayengumongameli webandla eliphikisayo ele-MDC oqhutshelwe e-Pretoria kwele-South Africa owe-Morgan Tsvangirai Legacy Seminar. Kwezemidlalo, umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup ungena esigabeni esama-semifinals namhlanje ntambama lapho kuzabe kunikilana omakhelwane ele-France lele-Belgium. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa labancintisayo kukhetho lwalonyaka, sibapha ithuba lokuchasisa abakuthembisa uZulu lapho bengaphumelela ukunqoba ekhethweni. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukusika ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.